Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uza kamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 namuhla lanqabe lokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. Enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko.
Loba kuyiphisi nje item yesintu ifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe.
Kwenziwa inkulumo yezokubona ukuthi kungavulwa na imingcele yelizwe.
Naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so ngathi uvuleke kanje sesilethemba bana hayi kuzathutsha.
Kambe ibandla lezanu PF lingaba selisesaba uhlelo lwe MDC Alliance olokumanyanisa uZulu phambilini kokhetho oluzayo na?
Ileadership yethu vele intact, wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwemukela omunye njalo umuthi wamajekiseni e-COVID-19 othiwa yi-Sinovac ophiwe eZimbabwe ngele China kungelambadalo. Eloba inkundleni yokuxhumana e-Twitter, isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthe indizamchina eZimbabwe izafika lo muthi lo namuhla, njalo yaphathiswa ukuza lomunye umuthi welizwe elingumakhelwane elingaqanjwanga igama. Lokhu kwenzakala inani labafuna ukuhlatshwa lokhu lisiba phansi kakhulu. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera utshele iStudio 7 ukuthi nxa abantu bengaqhubeka bengafuni ukuhlatshwa kuza kuba lodubo lokugcina umuthi lo ngoba ungalutho ukonakala ungahlala isikhathi. Ugatsha lwezempilakahle luthi selukhu lwaqala uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kumaviki amathathu adluleyo. Sokuhlatshwe abazinkulungwane ezintathu 34,051 kuphela. Amajekiseni afika namuhla ngawokuhlaba abantu abazinkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 300,000 ngoba umuntu munye uhlatshwa kabili. Uhulumende ubikwa esephakathi kwemihlangano yokubona ukuba imingcele yelizwe ingavulwa na kumbe ihlale ilokhu ivaliwe. Ikomiti kumbe itask force eyabunjwa ngenhloso yokukhangela lolu daba ibikwa ikhangelelwe ukupha isinqumo ngasiphi isikhathi. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi basakhulumisana ukuze babone ukuthi imingcele ingavulwa na. Amanye amazwe angomakhelwane afana lele South Africa elomkhakha we-coronavirus osuxhwalile. Ukuvulwa kwemingcele lokhu kukhangelelwe ngabaningi ikakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma othi umnyaka lo ubumele ulethe ububelo kwezomnotho.
Umnyaka lo ngumnyaka omuhle kakhulu, uNkulunkulu sicabangile sibili wasilethela izulu esesile minyaka eminingi singaliboni. Izulu elinje lacina kudala sibili, manje lo nyaka hayi uNkulunkulu sicabangile sibili siyakubongela khonoko. Kuyajengisela bana nqendo uhambe kuhle sibili, hayi lo nyaka sizavuna sibili okuzwayo okuzayenza ukubana ifood security yethu ibe nganeno. So siyabonga uNkulunkulu ngakhonoko, njalo sesibongela njalo bana hayi uhulumende la useyekithisile emithetho
yethu lemigoqo ebibamba ezomkonomi naku sokuvulekile phela siyakwazi bana unengi lethu siyazisebenza so nxa sokuvuleke kanje sesilethemba bana hayi kuzathutsha bese sicelela kube lobana uhulumende ayahambele phambili ayovula ezindawo ezifanana lasemabhoda amabhoda kavulwe ngoba abantu noma ungavula ngamabhoda babe lokho befohle sesilahlekelwa zimali uhulumende ade engazithola ezamajuti phela njalo sokusiba labantu abazangena lapha bengahlolwanga ubhubhane lolu olwe COVID ngakho ke mina ngibona ngathi amabhoda lawo kavulwe kuvule kuzovule sibili konke even laba bamabhawa kulantu abaningi abasebenza khona phana lapha abaphila ngakhona phana akuvule kulungisiswe ngoba nxa uzavula imisika lemkambo ombala emsika lapha emakhokhoba la lendawo ezishiyeshiyeneyo usuyekele ukuvula amabhawa yabo sithi pho benze njani labo amabhawa kumele babuye besebenze ngohlelo oluphansi kwe-WHO banakekele impilo zabo banakekele impilo zabantu kodwa asivuleli indawo yonke ukwenza ukuthi abantu bengalibele kubelahlekelwa imisebenzi labo somabhizinisi bengalibele kubelahlekelwa imali
manje nxa sikhangele ukubana abamabhizimusi kakhulu amancane bayakhala ngokubana imali bebengayenzi ngesikhathi kuvaliwe ilizwe kathesi pho ubona ungani bazavuka njani bathini njengoba lo hulumende wabaphathisa kanye kuphela ubona kungasoze kube na liphutha nxa uhulumende engaphathisanga ikakhulu abamabhizimusi amancane
abamabhizimusi amancane ye uhulumende bekufanele ubana ngabe uyabaphathisa sibili kodwa nxa sikhangela ukuthi nxa uhulumende elaye engani uyehluleka kuhle phela ukubana abamabhizimusi abancane laba bebe lama-associations abo lapho bafakwena izimali bancedisane futhi labo ngoba kwesinye isikhathi kuthiwa vuka uzenzele ungamelela ukwenzelwa akulanto ehambayo siyakufisa sibili njalo sikuthazele ubana uhulumende ngabe uyangenela aphathise osomabhizimisi abancane laba kodwa kungabi ngumgoqo phela ozabayenza ubana behluleke ukubana basukume abayenze ama-cooperatives abahlangane ngama-groups batshayelane izimali into ihambe esikufunayo ukuthi ona bathole ukuthi kona bakwanise ukusebenza bame njalo ngezinyawo zabo ngoba siyakwazi ubana yikho lapho uvela khona imali eningi yezschool fees yama-rent lani bese sithi mhlawumbe unesiyabe singawucela ukuthi alaba abanikazi bama-buildings laba abasebenzela khona labo babe lesineke bengababulali ngama-rent masinyane khonapho khonapho bebayekele bebevuke behlume andibana ke bese beqala ukubhadala izimali zangkhona nxa kuyuthi yilaba abathengisayo besebenza ngaphansi kwama-city councils la achiyeshiyeneyo bona laba be-city council labo ababonakale bencedisa ngokuthi kona befaka ama-waivers kumbe bebavumela ukuthi hayi yenzana ama-payment plan enu libe libhadala mbijana ngapha lizama ubana lani linjani livuke lisebenze so lokhu sokufuna i-effort yomuntu wonke sindawonye sonke sisebenzelana ndawonye abamabhizinisi beqoqana bodwa laba abanikazi bama-buildings labo bebuya futhi bebezoncedisa khona ukubana kubonakala ukubana kuyancediswana njani abantu beze behlume beme ngezinyawo zabo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo umnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamaNdebele engumzilikazi wesibili uthi ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke ngendlela yokulondoloza lokukhuthaza amasiko kungxoxo wayiqhubele Studio 7 umnumzana Khumalo uthi ukhuthaza njalo abantu ukuthi bekhulume ngendimi ezitholakala esizweni sikamthwakazi kulokukhuluma ngezinye indimi ezifana ngesishona okungabangela ukuthi ezabo indimi zeyiswe asizweni ingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7
Bonga leli thuba esilitholileyo ukuthi senelise ukukhulumisana labo. Sithe sihlangene siyinkundla esikhosisa komthwakazi ngapha. Savumelana ukuthi abantu kathesi emakhaya nasemisebenzini lapha okungeneliseka khona abagqoke isintu abasaziyo. Abantu baqalise nje ukugqoka isintu ngama-Fridays nje, every Friday. Loba kuyiphisi nje item yesintu. Uyifake emzimbeni ngoba sesiqala ukuthi sibuthe njalo isizwe sakithi. Kungaba khanya kuyinto encinyane kodwa izaba lomthelela omkhulu. Umbiko lowo siwudlulisile nge-Facebook kodwa siyabonga ukuthi sikumemezele khona lapho. Akudingi ukukhuluma okuningi ngoba kasifuni dlame. Sifuna nje sikhulume sithule. Inkosi yiyo ezakukhuluma njengoba ngiletha imbiko ngikhuluma. Abantu bangaze futhi bangena phakathi badonselwe phakathi kodlame ngabanye abantu ngoba kayisikho lokho esikufuna ukwenza. Okunye osekumele sikuqakathekise ukuthi singaze sadonselwa ngabanye abantu ngendimi zabo besidonsela emizini yabo. Siqala ukukhuluma ulimi lwabo silapha komthwakazi. Komthwakazi silendimi eziningi sibili. Ngihlonipha zonke lezi ndimi ngoba ngezami njengenkosi yakomthwakazi. Asiqineni ngolimi oluza sikhulula kwamanje, ulimi lwesiNdebele. Ezinye indimi lazo sizabe sizikhuluma kodwa lolo lulomutsho kule into esingayo. Singaze saphongudonswa nje uzwa abantu kungadingeki uzwe sebekhuluma isishona esabacindezele. Angilwi lasho isishona sihle kakhulu. Emashona lendi lulimi olumangalisayo ngiyaluthanda khonale. Kodwa lapha komthwakazi asimeni ukukhuluma ulimi lwethu. Kunini sicindezele? Kunini siphongukuhlehlela emuva? Sinika abantu indawo engeyethu, siyisarenda nje. Konke lokhu ngifuna kwenziwa abantu kabavume ukuthi bakwenze, bazimisele ukuthi bakwenze, njalo batsho ukuthi inkosi umzilikazi wesibili othi sikwenze lokhu. Kufanele ngokwabo. UNkulunkulu alibusise khona ngapho ku-Studio 7. Ngibonga okwamukela ithuba lokukhuluma lenkosi umzilikazi wesibili ongilokhulumayo ngalesi sikhathi. Inkosi yabethwakazi. Ngiyabonga kakhulu mamhlanga. Inkosi libusise lonke khona ngapho. Siyabonga.
Lo ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo, wazakala njengenye yenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. USithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, yena othi bayakwamukela lokhu njengabahlali bakobulawayo.
Kuyakwevele kwenzakale khonapho kobulawayo phela kwezinye indawo ezicacile emathebeleni. Kwakume khona ubabongile esikhonjeni abemsakazweni uyagqugquzela nje ukuthi abantu bakhethe ilanga ethize lapho abazagqokela khona imvunulo yabo yesintu. So ngokunjalo-ke isintu siyivele siyingxenye yabantu, siyingxenye yenkolo yabantu, siyingxenye yamasiko abantu. Njalo ungakhanya isekelo sombuso welizwe leZimbabwe siyakukhuthaza ukuthi abantu bahlonipha amasiko abo. So ngokunjalo-ke siyakukhuthaza lathi ukuthi nxa abantu bengavuma mbe bengathanda ukuthi bazenzele khonokho bakwenze, not necessarily ukuthi baye besenza isiko lesiNdebeleni. Umuntu lo muntu lesiko lakhe, lanxa amasiko akhona ikakhulu nxa engawo esingune engenelana, amasutha ngenza okwawo, amaxhosa ngenza okwawo, amavenda enze okwawo, amakhalanga, amatuna, amanambia. Okuqakathekile ukuthi amaNdebele layo yonke imihlobo bayilandele imvunulo yesiko labo.
Inkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikamthwakazi. Liyakwamukela lokhu njengezakhamisi?
Khonoko kumqoka kakhulu. Amazon languza oke wakhulunywa ngospika wephalamende uMdenda sikwemunye imhlangano lapho eweteleni kobulawayo, wathi okwenza ukuthi abantu bakithi beyise ulimi lwabo laye kakwani. Ngokunjalo-ke kumele ukuthi abantu bakithi baqakathekise ulimi lwabo. Ngaze ufice umuntu ekubuza ngalipuluyo ulimi, phendula ngolimi lwakho ukuze abanye abantu labo bafunde ulimi lwakho. Ukuthatheka ngendimi zabanye abantu kesime ngakho. Umuntu ngakubuza ngesiShona, phendula ngesiNdebele. Umuntu ngakubuza ngesiNdebele nxa ulisuthu, phendula ngesiSuthu. Khonokuyala kuzenza ukuthi kukhanye ukuthi emaNdebeleni silendimi eziningi eziyizwe ezisibophela ndawonye esingathi khona khona we are united in our diversity.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Indima ezitholakala kusizwe sikamthwakazi njalo ezikusisekelo sombuso welizwe zigoqela isiNdebele, isiXhosa, isiVenda, isiSuthu, isiDonga, isiKhalanga, isiNambia lesiVenda. Asizweni imbongi umthulisi moyo egcizelela amazwi kamnumzana Khumalo ngendimi ezehlukeneyo ezitholakala kwelikamthwakazi.
Yangithi sanibona mthwakazi omhlala phana njengamanje insolophana MGM uDemet Godlomi mahle bathole phansi kwelakithi lena. Bakithi isilo laphana bakithi inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uyasicela bakithi ukuthi ngolwesihlani olunye nolunye bakithi inkosi yami abantu mabagqoke phela kodwa imqhele, abantu bafake phela imvunulo yesintu, sibonise phela isintu sethu nokuthi singobani, sibuyaphi, sivusile phela amasiko ethu. Kunjalo laphana ngithi ntanga Tshivenda khosi igoba ramba zori butanu lingwe na lingwe bathu vahambare phela ziambaro zwashu zwa Tshivenda ziambaro zwashu rine bathu batshithu kiritumela mole watse wari kgoši ikoba kgopela batho ba Modimo ore batho botlhano le bongwe le bongwe batho ba apare diaparo tsela tsa šitso re tsose phela ntho tsa rena tsa kgale re tsose setso sa rena rine batho ke tse gore olege mang lo ena mang lina ke mang batho ba ba re o tsona lina so entse o mpona o re ke ivang yes ke ona ntho e khopola ke khosi isilo isamandebele ya khopela mole Stanley Raphael Khumalo kiri ba ye themzilikazi
lo ngumthulisi moyo imbongi ebisethula amazwi kamnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenye yenkosi zamandebele engumzilikazi wesibili. Ibandla le-MTC Alliance lithi umbiko ukuthi abaphikisa uhulumende bahlale phansi badle amathambo engqondo usethuse uhulumende wezanu PF. Ngemva kwamazwi omkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa awukuthi kuzaba lombuthano othiwa iNational Convergence oletha ingxazonke zelizwe. Ibandla lezanu PF lethula awalo amazwi liphikisa imbono le lisithi uChamisa usephelelwe ngumphako. Kodwa abalandeli bakaChamisa bathi sokusobala ukuthi bandla lezanu PF selisesaba ngoba uChamisa esephumele ecebo elingathwalisa nzima ibandla lezanu PF. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umbuzo wakho omuhle kakhulu. Uyananzelela ukuthi ibandla lethu selile more than 20 years. Lile 20 years senza ama structures, senza ukhetho lethu, i-leadership yethu vele i-intact. Wonke umuntu uyakwazi isikhundla sakhe. Ende labantu abasisekelayo kabameleli lokuthi kumbe njengoba sithi ukuthi ukhetho soluseduze. Bonke abantu abasisekelayo bamelele lelo langa olokhetho. Ukhetho sizimisele kulo.
Yona imithetho elawula ukhetho elalikhala ngayo phambilini kokhetho lwedluleyo. Siyabona ukuthi kayi kalungiswa. Manje lizangena njani kukhetho? Yona imithetho engalungiswa.
Okuyiwo vele injongo esikuyo ukuthi ama reforms kumele alungiswe. Sizazama ngayo yonke indlela ukuthi kusiyafika lolo khetho, whether siyahlalisana ematafuleni, whether siyahlalisana ezitridili, whether kunjani, kuzamele kusiya kulolo khetho ama reform eselungile. Ayishiyo nto okubele siyincenge emuntwini, yinto vele esemthethweni, yinto vele segudwini. Even la uPresident Nangagwa lezano yakhe bayakwazi lokho. Lanxa nje besicabanga ukuthi ukuya kuma reform kuyabasiza, kodwa kulolu khetho kamboni ukuthi kuzabasiza. Ikakhulu kulezi insuku lokho bencenga bevika ngeCovid, bevika ngeCovid, kodwa bona beqhubeka kuyaba imihlangano beyenza iCovid. Yikho konke lokho esilomlando ukuthi silibandla sikwenze.
Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC. Yabo!
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu ele-News Hawks libika ukuba sokule mibuzo eminingi-ningi kulandela ukusayinela ukuba isibambiso sesikwelede sebhanga le-CBZ okwenziwe nguhulumende emele ihotela yembano Mana Hotel. Lokho kutsho ukuthi ihotela le ingehluleka ukubhadala isikweledi sizabhadalwa nguhulumende esebenzisa imali kaZulu eyemithelo. Imibuzo ekhona igxile ekuthini kanti kuyini okwenza ihotela yembano eseVictoria Falls eyaphawulwa ngumongameli Mnangagwa iqakathekiswe kangaka, yona ingelani lokwenza lohulumende. Incwadi elotshwe ngusibalo khulu kahulumende umnumzana Meshack Sibanda iveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi imuli yako Anira, umlingisi owayesazakala ngelokuthi Bimbayi kumdlalo kamabonakude othiwa Studio 263, kumele iphathiswe ngokumngcwaba nguhulumende. Unira wabulawa ngabantu ababefuna umthathela imali kwele South Africa, njalo isidumbu sakhe sikhangelelwe elizweni kuyona le iviki. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakaza bahle. Hayi, nyezwa sibili indlela lesakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu masilalele izindaba zenu. Hayi, zilohlonzi ngempela, ziyajabulisa. Mina ke ngithanda ukuba ngichaze okunye la. Njalo ngikhuthaza abantu bakithi amaNdebele ukuba bantu bakithi lingadadazeli liyele lahle. Ibandla elikhona komthwakazi yimthwakazi Republic Party. Yilo lodwa ibandla elizaletha inguquko. Okukhona lokhu konke sikubonayo lokhu akungeke kusincede ngalutho. Khangela uzibone abakhokheli bakhona ngabakhokheli abangasibo bantu bakamthwakazi. Ungancedwa umuntu ongasiwakini ngayiphindlela. Asizameni bantu bakithi ukuba sizameni ukuba sihambe laleli bandla. Sizabona okuhle lokukhulu okuzasijabulisa phambili. Yilo lodwa ibandla elizasincedisa. Ngiyabonga bantu bakithi, ngithemba izakwenze njalo esiboneni ukuba singazenzela kanjani empilweni zethu, singalindi singabe ngokukhamisa nithele. Siyabonga. Ye, salibonani, salibonani basakazi abathandekayo. Ya, lo msakazo yiwo sesithembele kiwo. Asalandeli imisakazo liyani efileyo yezano liya. Sesithembele kuwona lowo umsakazo wabantu. Siyabonga kakhulu indlela eliqhuba ngayo. Okhulumayo ngumoyo ngapha eBotswana. Indaba engikhathazileyo kakhulu emoyeni ekufundeni kwami izindaba ezinhleli zephulayo. Ngizwe mayelana ngendaba yokuxotshwa kwabantu ithrethi akusesilongo. Alani into imbi kakhulu, imbi. Ngoba uma ngiyaqathanisa la ngapha eBotswana, uhulumende kayenza into embi kangako. Uma kuthi abantu baxotshiwe, futhi kabaxotshwa, abantu bayacelwa. Becelwa benjalo, bese siyakwakhelwa izindlu, ngabe imizi yokuhlala. Endaweni ethile abazabe beyivumelene lalabo bantu. Kodwa lokho kokuxotshwa kwabantu kuyinto embi. Yikho sibona amazwe ebalungwini begaxa izijeziso phezu kwebandla lezabo. Mina lokukhulu ba lezi jeziso ngezezano izano si yona sifaka isijeziso kubantu ukuze abantu bakhale ngalezi jeziso. Izijeziso zezano ngenxa yokwenza kwazo okubi. Siyabonga basakazi, singathi ngaqhubeka linjalo lesakazi. Umsakazo indlela esakaza ngayo iyasijabulisa kakhulu. Siyabonga.
Salibonani zihlobo nabangane leZimbabwe yonke jikelele. Okhulumayo uRosemary Ncube from Macingwane Plumtree. Engithanda ukutsho la ku Studio 7. Ngithi Studio 7 yalala. Alala Studio 7. Siyakuthanda Studio 7 ngoba unokhuluma iqiniso lonke, iqiniso lomhlaba silizwa ku Studio 7. Lokwenzakalayo emhlabeni wethu weZimbabwe sikuzwa ku Studio 7. Ngabe asuwe wena Studio 7 ngakonke okomhlaba sikuzwa ngayo. Njalo Studio 7 uyasiduduza. Uyasiduduza ngamaqiniso wonke kulomhlaba wethu. Siyabonga Studio 7. Siyadumisa ikhambani phambili Studio 7. Sihlale sisizwa amaqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 lenjalo basakazi, siyabonga umsebenzi lwenza. Mina ngani ngiba lenkinga mbijana le vaccine, not ukuthi kumbe ngithi kayikho right kanjani kumbe njani. Inkinga yami enlayo ukuthi ivaccine le abasekunabantu abaningi sibaziyo abahambile aba more than 60 years abayikuthi mabe fike bahlatshwa bayaphendukiswa thaka ayifanele ukuthi hlatshwa abantu abane 60 years and above. But then you must beka kahle sithola ukuthi i-coronavirus kakhulu ihlasela abantu abadala abayikuthi yibo 60 kusiya phezulu abale immune system engani sidown. Kanti manje le eyalapha le vaccine ukuthiwa ifuneka ama 18 years to 60 kuphela in between. And mbeka mbona ngazani le yi-age group eyikuthi almost i-immune system yabo isese-right. Ngiye senzoba lo mbuzo ukuthi sabona umsekeli kamongameli ehlatshwa kanti nakafika i-60. Hayi, ngiyabuza nje, ngizibuzela nje bazala ngingatsho ukuthini.
Hayi, selibingelela ku Studio 7 ngabe linjani? Yeah, hayi, inkinga nje ukuthi liyabala amanyama amalokuzeni ama voice calls bathamanya lwabala angazi inkinga likhetha njani. Kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi San Maphosa kaFusimanuka Ward 1 case. into engifuna ukubuza ukuthi kanti vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becasiselwe nje befundiswe kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni leyo ukuthi ke i-vaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu behlehlele emuva nje sithola lokhu nalokhu okwenza singazwisisi ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthi abantu befundiswe kahle kahle ngale vaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esithole epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Lawo bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe asemise ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-AstraZeneca alokhu esiba manengi ngoba lomjovo ubikwa unqumisa igazi labanye. Amazwe yasemise ukusetshenziswa kwale ijekiseni yagoqela iGermany, Italy, France, Spain lamanye. Kodwa inkampani le ithi okwenzakalayo akulani lejekiseni le ngoba phakathi kwenkulungwane zabantu esezihlatshiwe kulabantu abangamachumi amane nje kuphela ababe lodubo lokunquma kwegazi. Kodwa kwele Melika kulamajekiseni amathathu kuphela asetshenziswayo athi ele Pfizer, Moderna, lele Johnson and Johnson. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngokwegcikwane le-coronavirus lapho ahlala khona.
Igciwane le-coronavirus lesasekhona noma nje indawo eziningi-ningi sezivuleleke kodwa sinazelela ukuthi akhona amanye amabhizinisi ake athi wona cha abangeke bavumele abantu ukuthi baze kumabhizinisi abo bengafakanga imaski njalo bebegqugquzela ukuthi abantu kabazame ngazo zonke indlela ukuthi bayohlaba ijekiseni leli ekucatshangelwa ukuthi liyawuvikela lowo mkhuhlane kodwa hhayi lona igciwane lisasekhona abantu basesebaningi impela ababanjwa benalo njalo abagula ngenxa yalo leli gciwane.
Belokhu bekhona yini obazwayo besithi abasoze behlatshwe ijekiseni le-coronavirus?
Lapha nxa sekusiza ukuhletshweni kwamajekiseni baningi kakhulu abantu asebebonakele lapha bekhuluma mpela ukuthi bona ngeke bakuthakazelele ukuthatha leli jekiseni legciwane le-COVID-19. Bebika izizathu eziningi-ningi ezishiyashiyeneyo phecelezi nje ongathi mbekafitshane abaningi babo bathi kabawuthembi leli jekiseni ukuba impela ngabe liyavukela lo mkhuhlane. Kungabe lokhu kuyindlela nje yokuthi laba abenza le imithi bazenzele imali nje kodwa imithi yabo ingela msebenzi kangako kumbe mhlawumbe ngathi ingawuvikele umkhuhlane.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Houston eTexas ngapha kwele Melika.
Get the money, man. Now we supplying on a daily. Yeah. Spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like so. We connected in the streets. Man, we connected like so. But wanna, we connected in the streets. Moroi, moroi, moroi. Waking up and get the money, man. Now we supplying on a daily. Spread the magic to the country, yeah. Cause we connected like so. We connected in the streets. Man, we connected like so. You see me? We connected in the streets. Connected in the city and we connected in the streets. The
latest ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela eminye njalo imithi yamajekiseni e-COVID-19 lamuhla lanxa belokhu bemadolonzima abantu ngokuhlatshwa. enye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukhuthaza isizwe sikamthwakazi ukuthi sigqoke imvunulo yesintu ngolwesihlanu maviki wonke njengendlela yokulondoloza amasiko. Silugcibake lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini ku www.voaindebele.com.